Into engayikhulumayo ukuthi amagqwetha eZimbabwe I think isikhathi esisikhiwe lesi sisekunzimeni ngoba surely i-constitution is very clear ukuthi ma uligqwetha uyaumela ama-clients. So ma kufanele ukuthi usebenze inhliziyo yabo ekhululekile ungesabi lutho, but into eyenzakala kathesi this current government to be honest iyayuthisela abantu, ayifuni ukuthi amagqwetha sisebenze kuhle, ayifuni ukuthi thina sisebenze sikhululekile. So surely ufanele ukuthi amagqwetha wonke especially abamele ama-human rights sibambane sisebenze le nto eyi-one, sibambane sonke silungu, ngoba surely ukwenzakala for example ku-Beatrice Mthethwa lo ukuthi abantu laba selisaba ukuthi lisebenze kuhle, selisaba ukuthi lina selifaniswa la ma-clients, vele into leyo ayikho right, vele into leyo vele i-wrong. It back date isikhathi lesiya sikamgabe uMnangagwa engakangeni ukuthi even abantu those who aligned to uMnangagwa anto sebethwaliswa nzima abomathematanda lao, but what is surprising ukuthi even kathesi they have forgotten bamelelwa lalaba abo-Beatrice Mthethwa ngayo bamelelwa lama-lawyers for human rights behlunguluzwa lo mgabe, but kathesi they are now in power but they are now doing the same to opposition activists. So vele sekunzimeni, kakufanele sihlale phansi sibili njengamagqwetha sisebenze kuhle sibone ukuthi the best possible way forward ukuthi singaharashi masimele ama-clients especially lawa abathiwa they are aligned to the opposition political party.
Manje singathini nxa sikhangele amanye amagqwetha amela labo abangabe bandla elibusayo, bona babambene yini lani lina amanye amagqwetha elimela abanye abantu nje mahlayana?
Ngamasitshane ngathi laba abasebenza on behalf of or representing the ruling party they have no problem, labana abasabi lutho ngoba thina sihlunguluzwa lama state agents, so bona abasabi lutho. So ma sikhuluma sithi ama-human rights in Zimbabwe abantu they are being abused especially by state agents, bona abakuboni ngoba iside labo li-right. So ukuthi ngathi sibambane labo bona kiwo abala problem, izinto zabo ziyabakhambela kuhle ma berepresentela even those who are aligned to the ruling party they have no problem whatsoever, but thina manje abamelayo abahlunguluzwayo yinto ekufanele thina sibambane ukuthi mase siyenza sesiyenza into eyi-one, ngoba lapha sokufuneka amadoda sibili even o-Beatrice Mthethwa lawa nje labona sibili ukuthi indlela abasebenza ngayo sokufuneka ukuthi umuntu asebenze ngenhliziyo yonke they are risking their lives and so on. So thina kufanele ukuthi sibambane ama-human rights activists labantu babambene lathi ama-lawyers ama-human rights fanele sibambane sonke, ngoba labana be-ruling party labana abala problem they are not on our side but they are seeing things differently.